kodwa okuliqiniso ikuthi khona njengabantu abatsha njalo njengenhlangano MRP, we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries, kodwa lanamhlanje lokhe bengakasiphenduli. Siba petitiona ngama irregularities lama challenges esiwatholayo njengabantu besiNdebeleni. So ke lokhu okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct manqama, simtshengise umbhalo, simtshengise lokhu esikuzwayo. Uzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade ikhona kulwana mbhalo, kodwa okade kukhona bekuliqiniso. Besikuvezile ukuthi no, okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama tribalist anjengomnankagwa la yomgabe. Uzothola ukuthi ngo-1982 abantu bakithi abaningi they went eSouth Africa undocumented, bebalekela umbhucazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Bro, uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi, kumbe ngithi bonke abantu ade be-attendile ngabantu bemthwakazi, njalo ubusunanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama-members alelo bandla. Kodwa esikwenzileyo indima enkulu esidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatsha kobulawayo, sihlangabezile umzimba kamuyi emgwaqweni lwana uSolobon waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo eka Doves. Ngobuningi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe i-Operation Dudula engaphansi kukaNhlanhla Lux.